Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Vuka njani mthwazi omuhle siyalamukela kumsakazi we-7 namhla ngolwesithathu mhlaka-12 mhlangula 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi namhla bazavalelisa umoyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Java eHarare. Amapolisa ensitha abikwa edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezathiwa umoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomkhondisi weDumiso Dabengwa Foundation.
Abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-GST yezibha. Kulo mkhumbulo wokuthi mina nginama-documents athize engiwadingileyo, so mhlawumbe wawafunayo.
Abalimi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo.
Isibiza kakhulu, abaningi bayithengisa 9 years, 10 years, but abantu lapha sinasebenzisa ama-bond.
Uzulu wethula okutheneyo ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
I-government siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge-welfare for the elderly people, apa ama-pensioners. Bebone ukuthi labo baphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise.
Lingaphuthwa lihlandla lesithathu lomculo kaBlessings Nqonkoma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu ukhangelelwe ukuthi uzavalelisa umuyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Java eHarare namhla eNyaradzo Funeral Parlour. Isidumbu sakhe singakathalithwalelwa elokitshini leGlenview akade eyimele edala lepalamende. Umnumzana Anderson Manyere, umlandeli webandla le-MDC, wazana njalo lo mdeni wakotswangirayo uthi kukhangelwe ukuthi isidumbu sakhe sizathwalelwa njalo esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House singakahanjiswa endlini yakhe. Umoyi uzabekwa kusasa eGlenview Forest kweHarare. Amapolisa ensitha abikwa edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezathiwa ngumoyi uDumiso Dabengwa zisesandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation. Umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso le okwamanje usebalekile kwele Zimbabwe wayephephela kwele South Africa ulandela ukwethuselwa kwakhe labanye abasebenza labo ngamapolisa ensitha. Kubikwa ukuthi Hanana wazondisa iziphathamandla zikahulumende ngombiko awethula esilweni sikamuyi lapho wachothisa khona uhulumende obusayo esithi uDabengwa kumele afike lapho ayakhona atshele ayisilwa labo ngesikhathi sempi ukuthi ilizwe leZimbabwe selibuswa nzima.
Nxa sikhuluma sondela vele kibo bahle bangena emoteni bahala ngesonto bekule event ekade organizwe ngobabongele sikhonje lama-musicians akoBulawayo becelebrata ukwakuDabengwa. So i-foundation layibile ibile tent khonapho bayikhwabake bafika khona bazobuza umbuzo ukuthi ngingadirector wangkhona i-foundation yenzani ngibalekeleni bebuza nje imbuzo bantu kade bekusendiwe ku-only point of communication yabakhona.
Libangaki ku foundation eselicajile?
Simu 3, ningathi 4 ngoba unkosikazi wamlo mntwana ngoba la isebenza sonke ngi programs officer.
Yena usele eZimbabwe?
Yes, and umntwana mncane so kade ama passport ke insuka aphuma nzima. Aphuma after 1 year, so umntwana kaka eyakhe passport kayikaphuma.
Licabangela ukuthi kungani belilandela kangaka?
Okwenza ekusikucabangayo ukuthi ngike ngathola ifoni omunye umuntu ngendlela kade bebuza ngayo umuntu okhulube ngani ukuthi yena ungu-journalist, but ngasengisize imbuzo yakhe ukuthi hayi imbuzo lekaso ka-journalist bebuza mayelana lesitshi engasikhulumayo mhlazana abantu bevuthene e-White City esikhumbuzweni sikababuDabengwa ngolwesihlanu. So kule nkulumo ethize engayikhulumayo bona babona ngani ngisana lo hulumende sengithanda kabavukele uhulumende lo munye journalist uke wazama naye ukuchwayisa ngendlela achwayisa ngayo wathola icontact estate house ukuthi khona lokwana kasandelana wathi umuntu wakhona uthe yena abantu beintelligence bafuna ukumbuza imibuzo ethize mayelana lesipeech engasikhulumayo so mina bengicabanga ukuthi nxa bengidinga akumelanga bangilandele bebengangindani ba I mean ba issue kumbe ama-summons kumbe warrant of arrest anything of that sort ayikhona ukuthi bangilandele
manje nxa wena ukhangele ubona ungani kuyini okungabaphathanga kuhle wena owakukhulumayo
yabona into eqakathekile ukuthi uba kudabengwa ngisebenzela isikhathi eside even ngamalanga kho kugcina besisonke into kade ihamba kizo bengizazi nokuthi abantu abakade bemgcina njani bedlelana laye njani ngiyakwazi so into enkelo ngazikhuluma le nto ebesenjizeni kababudabengwa ukuthi khathi sikula amasosha ake aduvula abantu into ezimele bekunamphathi ubabudabengwa kule ndaba yegugura hondi akuxoliswana akukhanya ukuthi abantu bayangathi laye babudabengwa njalo behlukuluzwa lingakhumbula ilanga ebhalago wakwakhatshwa ngamapholisa so into enkelo bengizikhuluma so lokunye futhi abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-history ye-Zebra so kulo mkhumbulo ukuthi mina nginama-documents athize engiwagcinileyo so mhlawumbe wawafunayo
ama-documents akhona akhuluma ngani
kunakanelwa ukuthi lama-documents akhuluma ngegugura undi lama-documents awe-history ye-Zebra ungakhumbula sesithole uzibuse uhulumende wokuqala wathatha ama-records wonke awe-Zebra so bona ngokuzo ukuthi thina siyaqoqa imbali ye-Zebra nakana ukuthi mhlawumbe amanye ama-documents angikhona sasala ubabudabengwa bela-ma-copies yiwe esizawasebenzisa
kodwa wona vele akhona yini okweqiniso
lokho ngenza-ke ngikuphendule
Umnumzana Mthulisi Anana, umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation, ubexoxa loChris Gande weStudio 7 esendaweni lapho angafunanga ukuthi asitshele ukuthi ungaphi. Kodwa ke umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Hanana.
Omunye umuntu uyafuna ukudinga nje amavisa ngento ezingekho engcwele nje ufuna uzohlala kini khona le emeli ngathi manje umuntu uzolijoyina eStudio 7 uzoba umsakazi kwerabo abantu ukukhuluma amanga obona sedinga sokulaloko sokulalokwana bakhona abaningi asebenza into edlula yena abakhuluma idoda idlula yena kanti bona waye bengadinga waye sokudinga yena olo msebenzi namuhla nxa ukuthi bona badinga le ndaba engahamanga phela ema-police station yangkhona azivake ukuthi nangilapha siboni sibona ukuthi bazame njani ngoba mina kangiboni kona ngalesi sikhathi kusise lo muntu sibili ongafuna ukuthi abeloke ecazisa abantu nje ebulala abantu ngenxa yokuthi umuntu utheni ubutheni lokwana-ke ngwangabe kungayenzakala maybe ngesikhathi esobe sadlulayo lesana but kulesi sikhathi kathesi and wese i-international community ivele ikhangele kangaka
umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU-P F sixoxelaye ekobulawayo Abalimi bakhala ngokudla kwenkomo osokukhuphuke intengo okumangalisayo. Namhla sixoxa lomnumzana Danishus Mlalazi ofuya inkomo eFort Dickson eInsiza.
Kathesi ya i-feed yi-challenge. Ndakwazi isimo esezweni asimanga kuhle like yonke into iyakhwela everything is expensive kathesi lakho thina as farmers sithwele nzima. Esilesifiso nganto kahulumende nganto uyancedisa even especially lapha imithi lama-dipping chemicals abafuyi abaningi balahlekelwe zinkomo eziningi because chemicals imithi yokudibha inkomo ingathi ayikho indawo yokushota kwe-foreign current so ngasingatholi i-assistance on imithi and also on i-feed isibiza kakhulu abaningi bayithengisa 9 years 10 years but abantu lapha sinasebenzisa ama-bond so suka kube nzima kathesi abantu ku-supplement inkomo zabo nezulu lele lingananga kule drought lonyaka kule ndlala amadlelo kawakho ibathola ukuthi indawo eziningi kathesi akusela luthi emapulazini utshani so ama-farmers abantu azalahlekelwa zinkomo ngapha la ma-price okuthengisa inkomo aphansi compared to ama-price e-stock feed so sekunzimeni
yes ngathi wena kodwa ngesimo sakho kulenkomo eziningi sibili zingaba ziningi kanganani khona ngalesisi
inkomo zami ziningi I think over 100
zimhlobo bani
mina mfuya ama-bremans lama-limousine lwama-pretty engiwafuyayo ama-bremans amhlophe labomvu lama-limousine
Singathi ke nxa usukhangela khona lapho nxa uzidengisa inkomo zakho zime njani khona lapho entengweni la?
Ah, akathesa ama prices aphansi especially nxa uhambise ebutcher kumbe labe abathu nxa bethenga baba control market and bapeki price currently ama price aphansi sibizi akwenzi but uma ungatshansa lezi ezokufuya ezebreeding amathokazi ungatshansa laba abantu angaphandle kwelizwe ama-diaspora yibo abangathi bathenga ngentengo engcono because babe bethenga ngama-US kumbe ama-rand.
Nxa usuthi intengo iphansi singathi ikilogram liyimalini inkomo ephilayo?
Nga-avareja maybe ngamabhondi lapha babe currently nxa kungama ama-commercials lawa I think currently bathatha khona lapha i-price yakhona is ranging between $6 to $7 bond kumbe yithiwa i-RTGS yakhona le per kg i-live weight yintengo angathi bathenga ngayo and then nxa siyikhakhasi bathatha ngama-$12 to $13 of which uma siyi-converter nge-US dollar i-price yona le ye-live weight ingaphansi kwe-$1 masesirete ama-US ingaphansi kwe-$1 because i-US dollar seligijimela ku-9 khonapha selibo-8 ku-parallel market so uzathela ukuthi inkomo zihamba nge-less than a-dollar i-live weight ikathi kudala kungakabi lama-bond inkomo zasihamba ngama-$60 to $2 a kg i-live weight but ngesimo esikhona kathesi zihamba nge-less than a-dollar a kg which means yakhona iphansi kakhulu.
Umnumzana Danisius Mlalazi ufuya inkomo e-Fort Dickson and Caesar esabelweni se-Matoran South sixoxelaye ekobulawayo. Nango kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi inkampani ye-National Blankets isivaliwe ngenxa yokwehluleka ukwenza impahla yokuthengisa eZimbabwe lakwamanye amazwe. Izikliwi eziyisikhombisa zigqekeze endlini kasiphatheleni kobulawayo zatshontsha phose inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika kanye ne-R33,000 omakhalekhukhwini ababili kanye nezimota ezimbili. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe uqhuqamfundo Paul Mafumo ukuba ngumkhokeli wekholeji lemfundo yaphezulu ele-University of Zimbabwe kulandela ukumiswa umsebenzi kukaqhuqamfundo Levinyagura wetheswa icala lokuthi wanika unkosikazi Grace Mgabe isicoco se-PhD ongekho emthethweni. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Sokwesikhathi senu okwamanje liyakwazi ukuthi kumele lenzeni, kumele lisithumezeleke imlayezelo etshiyeneyo WhatsApp kunombolo ethi 0120245031 akisizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Salibona balaleli bomsakazi we-Studio 7 nabasakazi we-Studio 7 uncube lo okhuluma hayi obasekhaya hayi sokuyahlula sesicela amazwe amakhulu asinikeze mhlawumbe iqhinga lokudiliza izani ngaphandle kwalokhu sohlupheka sesiyokufa akukho kuzotshintsha bazotshintshana sihlale lokuhlale lo thina sihlale sihleli phesha kwamanye amazwe singazi lento esiyihlale sesicela amazwe amakhulu asize.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela i-Studio 7 ngibingelela nabalaleli bonke be-Studio 7 mina igama lami ngingu Sithole ose kubulawayo. Namhlanje ngizathanda ukukhuluma ngodaba olubuhlungu, udaba lwabadala abaretire ngo-2006 kusiya ku-2008 ababizwa kuthiwa ngamapensioneer. Imali zalaba bantu siyakwazi sonke ukuba ngalesiyana isikhathi kusiwa imali yeZimbabwe, uGideon Gono wayekhupha amazero efaka amazero. Abantu laba okwamanje bahola i-80 RTGS ibond, abanye bahola 30 RTGS dollars ibond. Pho uhulumende wezandla ubona ngani abantu laba baphila njani uma behola imali enje ngesikhathi esibi kangaka, umnotho uwile to 0 degree? Kodwa kuyazakala mhlophe ukuthi iNASA ne-Old Mutual balama-investment amaningi kakhulu. So why are these organizations paying sick money to these old people? And yet abantu laba abadala laba, they are not exempted from taxes. They are paying taxes like any other citizen in the country. Kodwa ke impilo yabo, they are living a miserable life. Minister for Labor and Social Welfare is quiet about this issue of pensioners. Ama members of parliament, they are quiet about this issue of pensioners. Ama councillors, they are quiet about this issue. So services zibuza ukuthi umuntu uyakhula uyaguga at the end of the day. Is this the life they are supposed to face when people get old? The government siyacela ukuthi please ayikibe concerned ne welfare for the elderly people, apha ama pensioners, bebone ukuthi labo bayaphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise, ngoba bayabhadala irent, bayabhadala amanzi, bayabhadala ugesi, kumele bedle, kumele bembathe, kumele begqoke. Besides, balabazukulu, balabantwana. So this is a life full of shame and disgrace.
Nenjani basakazi bethu abahle sibathandayo. Yeah, kuluma lo ngwenya lapha eGoli la, ngila esantini la ngizenzela khona, ngisemsebenzi nje manje. Ngokholo la ngethemba, ngilethemba ukuthi lana liphilile. Isimo sasekhaya siyana sithanda ukuba nzima. Ngicabanga ukuthi umnangagwa wayesengena lapha, wayethe yena unomehluko lomgane. Kodwa ke kuyacaca namhlanje ukuthi izalwe isystem eyodwa. Ngoba khona lokuyana ukushaya kwabantu ukuthi ungakhuluma ngento engathandwa yibo, sofanele uhlukunyezwe. Sokuqala phansi bekungathi nje kuthulekile, kodwa kuyacaca ukuthi kuyakhona khona pha.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele yenu phela imilayezelo kunombolo ethi 012024650318, lapha-ke iWhatsApp. Siya sikhangele ngamafitshane ezenzakala kwamanye amazwe. Umthethwandaba wakwelesi South Sudan usugwebe umnumzana Peter Bayer Ajak ukuba ahlale ejele okweminyaka emibili, kulandela impiko yokuthi wakhuthaza ukuthi abantu bavukele uhulumende yena esejele. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden webandla lamademokrati sebeqalisile ukuphoselana aqatha ngesikhathi belungiselela ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abachiyeneyo, namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka kwele Zimbabwe osebenza eBhilitani owethekelela okwamanje kwele Melika. Uthi kunzima kakhulu ukusebenza kwamanye amazwe.
Ngize eWashington ngu-vacation babuthube ngivakatshele abangani bami la.
So uhamba njani? Uhamba kuhle?
Hayi, uhamba kahle. Uhamba kahle kakhulu.
Aha. So sizokuthi ke uvela eBhilitani. EBhilitani wenzani khona?
Ye, eBhilitani ngisebenza labantwana. Like phansi kwe-social service, kwesinye isikhathi le-youth justice.
Ye, zibabo senzani khonapho labantwana?
Senza inhlelo zokuvikela abantwana ukuthi bangaziboni besenza amacala kumbe bebotshwa.
Singathi-ke kulabantwana beZimbabwe yini ojale ukubabona khonapho inhlelo nezindlela?
Ye, bakhona kodwa-ke hhayi kakhulu. Abantwana engilokubabona kakhulu abamnyama, kakhulu ngabe-Caribbean Island or maybe engathi ngama-British abazalelwe khona le-Britain, yiba bangathi baba baningi kakhulu.
Nxa sesikhangeleke okwenzakala ekhaya, ukubona njani okwenzakala ekhaya khona?
Okwenzakala ekhaya kubuhlungu babudube, ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi ngoba thina sisemazweni, hayi asikungeni lokhu njalo ngakusi-affecte. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba silezihlobo zethu, nxa zilambile lathi kusho ukuthi ngapha kuyadonsa ngasesikhwameni, nxa zikhala lathi futhi sikhala labo. Kubuhlungu kakhulu babudube, angazi ukuthi kungenziwani ukuthi siphume kuleyo situation.
Siyabona njalo ukuthi nxa usebenza emazweni lapha kuyasetshenzwa babambambo. Akutshela abantu sekuthi kusetshenzwa kangakanani?
Kuyasetshenzwa babudube kakudlalwa. Uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ukuze la ube lokuyimali okweneleyo or ukwazi ukuthi ubhadale izinto ozifunayo or uphile impilo oyifunayo nje, njengoba la maybe ngitravelile kanje ukwazi la wenza into ozithandayo. Abanye senza imisebenzi emibili, abanye benza imisebenzi emithathu. Kukhona labanye abahola kahle imali, othola ukuthi vele uyabe esebenza umsebenzi oyi-1. Kodwa-ke kona kuyasetshenzwa. Kwenye isikhathi uyamangala, uthola ukuthi umuntu ungudokotela or uyi-professional leyana ukuthi sithi hayi ngabantu abale mali, kodwa uthola ukuthi ngama-weekend wenza eminye imisebenzi ngaphandle kwale awenza. Kwenye isikhathi uthola ukuthi uqhatshwe i-agency njengemisebenzi leyo okhangela abantu, uthola ukuthi maybe angazi singathi bale disability, ama-learning disability, siyayenza nke imisebenzi leyo ukuze sigcwalise izikhwama zethu out of work or after work or in our spare time.
Singathi wena ngokubona kwakho, kuyini ongakutshela abantu beZimbabwe ngesimo abakiso sona lani-ke elihlala ngapha emazweni?
Into engingayitsho kubo ukuthi ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi bayakholwa kakhulu, kabaqhubeke ngokukholwa lokuthandaza. Omunye umuntu angathi sokwehlula into zokuthandaza, kodwa-ke mina ngithi kubo keep on, hold on, kuzadlula. Ngoba ongaphili uyahlula, ngesintu uyazi babudube kithi bathi ongaphili uyahlula. Ongayizwa isikhala kakhulu ingungu kusho ukuthi sizadabuka, uzafika emaphethelweni. Njengoba sibone lokwenza ngo-2017, konke sasingacabanga ukuthi ukhulu bangamkhipha, waphuma. Kusho ukuthi kuyakhanya ukuthi ayikho into emhlabeni engenzekiyo, konke kuyenzeka. Kodwa-ke uNkulunkulu lesikhathi sakhe sokuthi kwenzeke.
Singathi-ke eBhilitani babambambo uhlala ngapha ngakhona?
Yes.
Imihlanganiso yakho?
EBhilitani ngise-Elithi. Yes, Elithi is about 190 miles north of London. Iduze laseManchester, leLiverpool, leSheffield. Ibhanti lelana kuthiwa yi-North West lona liyana nje.
Hayi, sibonge kakhulu ke mbabona.
Hayi, ngibonge kakhulu ukuthi lingihoste babudubele ukuthi limphathe kahle kakhulu ema-studios. Ngithanda ukuthi ngi-encourage abantu bakithi ukuthi ungazibona lapha eWashington, ungafikanga e-Studio 7. Hayi, yebo, ungafikanga e-Washington. Ngibonge kakhulu baba.
Thank you so much, siyabonga kakhulu baba mbabona.
Hayi, kulungile baba.
Lo-ke ngumnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka eZimbabwe. Sisiphuthela ekhonapha-ke eWashington DC kwele Melika. Njengokulithembisa kwethu, izolo namhla sizethulela ihlandla lesithathu somculo kaBlessings Ngomo oqembule insingizi. Kule qembu lakhe njalo elibizwa ngokuthi yi-Black Messengers Afro Band. Ake sizwe ukuthi uthini unqo ngomculo wakhe.
Lapha kule mkhuma ukuthi akazi ube le mali enganani, uhambe nge-helicopter, uhambe nge-jeti, wenzeni, but i-trip izozihambela wedwa. Akazi ube lani uthando wangekwaye mani kamfayelayo, akazi ube emileni wezileni eya uthando lowakwathena. njalo futhi phindi ingene kube phambweni ithi labulo olothando khona indlela ikhona
uluthi uthando kanokuyimani uthando ngeke uluthi uthando kanokuyimani uthando
Lapana, we are holding near Utando, give me love. Yes, in Goma, Ekoma Utando, eating Tanda when I wait to her, and the woman behind him, we wait to her, we saw the family, as in the old Mumu, Uluba Mulan, yes, Kula Uni Utando. Yes, so in the lane, Kuma Kung is in Kito, I'm sure that was under the road is about love, the last song.
Lalu, abang tu abang tanda naya orang kolo, jadi indota ekanda umpan dua orang kolo, mesti nego tando, nego tando. Yes, so like in that example, mau makan kembali, naya cara pemos, pemos umpanya matu pada macam macam pos depan. Am tu dengan cara macam pos, orang gomeng tanda orang kolo ni, engah itu bila itu tanda, mungkin tanda naslang ini, zaka umur ugu mesti indo elok tando dia pemilik. Yes.
Chopele kuti liuzwa njani umculo lo uphuma kuhle kumbe yawuthakazelela kumbe ngawuhamba njani ngophele ufuna ukuba wazi ukuthi yena limthanda kanganani njalo salethulela phela ihlandla elesine kusasa lo mculo wakhe sibona lapha ke kulosikhumbuzo umlalazi uthi mbukele babadube ngoba umlalazi singazi ukuthi uvuka njani lapha khona khona ngapho uzobuya ke ukumbuzi malabe uthi ye unjani dube nyaphila kakhulu basekhulu uyabhala lapho uthi munjani kunjalo ke kuzobuya ke uShira Sibanda uyabhala lapho uthi abantu abayekele ukuthenga if befuna i-US dollar wonke umuntu angathengi lathi ama-diaspora singathumela imali kuzobuya ke uDingani uyamphendula lapho uthi hayi phela Shira kwenzakala njalo abazali beduba ngahlupheka khona ngaleke ekhaya sani futhi umculo kunjalo umnandi kakhulu sulo kwanqo blessings nqo ngomo njengokutsho kwami salibhakulela futhi kusasa okufanayo singahlukehlukane ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi bembayitswangira ijava eHarare namhlanje amapholisa ncita abika ukuthi adinga ngamehlabomvu ingwalo zezaphu ezathiwa ngumoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation abalimi abaningi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngukip stube.